Laba babona umbono wokuthi khona ngesikhathi sikaSmith sasingcono kumbe uSmith wayengcono. Ngabantu vele abangamadzakudzaku ngoba ubungcono lobo kababuboni namhlanje. Babe vele bekhona khona ngale kuSmith isikhathi sonke lesikhathi becatshile nje. Ngilusizi kulabo abangazenge bevele bebekhona emhlabeni ngesikhathi silwisana lamabhunu ngoba nombuso kaSmith abazenge bewuboni. Bonke labo abazelwe kathesi lapha ngo-79-78 umuntu ezalwa umbuso kaSmith uwazela ngaphi. Njalo ulo ongabe lokho esakhuluma ngokuthi efanisele umbuso wabantu ethona hayi lo mbuso lo kawulunganga olungileyo ngowamakhiwa ngumthengisi sibili ongamelanga ukuthi khona ehambe ezivezile ebantwini. Ungumuntu ongamelanga thiwe ithuba lokuthengisa ilizwe njalo ngoba na ilizwe leli bazalibisela emuva. Thina abanye sikhuluma ngedemokhrasi yokuthi wonke umuntu kabe lelunga lakhe alithandayo eme kulo. Kodwa ngalokho osesikubona lokhu kuthi ngisokulabantu bafuna ukubisela umbuso wabantu abaningi emabhunwini kumbe emakhiweni bethu Smith wayengcono abayehlala la makhiwa.
Kodwa abatsho njalo bathi bona nxa sikhangele okwakusenzakala ngesikhathi sikaSmith siyabona ukubana kwakungela kubulawa wabo abantu kucatsha kwabantu lokunye okunjalo ucuku olwedlula olukhona kathesi. Uthini wena ngakho lo?
Akulaqiniso lapho elikhulunywayo lapho ukuthi khona ngesikhathi sikaSmith abantu kazenge becatshe. Bacatshiswa abantu sibili abaningi bacatshe. Yikho phela abantu babesuka bebaleka bengavalelisanga babe kuyikhona lokhu isizathu sokuthi bazacatshiswa. Ngesikhathi sikaSmith kwakusebenza i-special branch eyiyo eyayikhangelana lezombangazwe. I-special branch yayingasiyo ma-security lana sithi thina ngayise-ID, i-criminal investigation department. Kodwa yilabana abantu sibili babehlukuluza njalo babengakhuthi njalo babebalanda abantu ebusuku. Kambe izindlu zatsha kangaka ngesikhathi sikaSmith zitshiswa kuthiwa kade kufidwa ama-terrorist. Umuntu yena lowo thena abantu babengacatshiswa vela. Izindlu babetshiselwa abantu phakathi ezindlini. Kudutshulwe phakathi kwezindlu khona lapho. Lo okhuluma esitsho njalo ngumuntu lwana olelungelo lokukhuluma akuphuphileyo uyavunyelwa. Kodwa ke wayengekho ngesikhathi sempi ngobana kaze ngibone lutho lowo muntu lowo. Nxa umbuso wabansundu lowo ungamsuthiseki kahle yena kadinga indlela ezokulungisisa khona lokho. Hatshe ethathe umbuso wabaningi ethena kaSmith wawungcono. Ngayehlala loSmith yiwo abantu baqeda abantu bababulala abantu bathatha abantu bebahlohlela nemlindini. Ngakho-ke lokho hhayi thina asoze sikuvumele lokhu. Mina njengami mina uBen Ben kumbe uMax angisoze ngivumele into enjengayona leyo.